Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 22 Ncwabakazi 2022 ngoPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ramsha, it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why today, as long as because we've been communicating as business people.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola.
So izeki just cutting abantu out of the game. Wafuna nje abantu bangangeni. I think wafuna ahlale phansi a-review, ahlalele phansi a-review. Wayifuze ukudibe ngakuthiwa kule nto emangalisayenziwayo.
Abe National Constitutional Assembly bathi bazamangalela emthethwandaba iZimbabwe Electoral Commission bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho. Ingcweti zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yalelo dolobho yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngihola zisithi inengi kakhulu. Ngeviki edluleyo inkampani eqhuba lolu hlelo yokupaka izimota yokobulawayo eye 23 Investments ithe isebenza kadalala ukubana abashayeli bezimota benelise ukuthatha intshintshi ukuthi bayebhadalela kwenye indawo bengasuka isikhathi singakashayi ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa imali yabo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Farai Manganda oqoqe ukuya kwethulwa kwalesi isikhalazo.
Ngiyabonga. Ibizo lami nguFarai Mangana. Ngingu-businessman olapha kobulawayo. Lami futhi ngiyahlala khona kobulawayo. After sesibonile ukuthi i-council isi-introduce i-parking system le entsha ilobudlelwane TTI ibuye kithi isi-charge imali enkulu kakhulu. Senginanzelele ukuthi imali le iyadura kakhulu angiyikwanisi. Ngikhangele ukuthi before i-TTI u-city council obeyingicharge mina i-quarterly parking disc e-3 months. Main charge at $34. So in $34, if you divide it by 90, even nigeza 37 cents per day. So lay in charge yabo. Ibo ye isiti $1 per hour, which comes up to $9 per day. And the same amount leyo is about $810 for 3 months. So ngizibuze ngathi kanti kuyini abasekwenzileyo lapha eTaung. Kungenza ukuthi bethi hayi mana sikuchaja. $9 per day. Ama roads ethu lokho esafile akula lutho olutshintshileyo. Ukhansili wethu nguye nalo akula ukhansili omutsha ovela America. It's the same thing. It's just that sebelethe omunye umngane wabo omutsha kuthiwa ngu-TTI and umngane wabo lo bafuna ukuthi bamnikeze imali layo. Yena bavumelane ukuthi bamnikeze 70% bona basale nge-30. So because of all of that, mina ngibona ukuthi le into le iyadula kakhulu kakhulu. So ngahamba kukansili ngazama ukubakhulumisa abona vele bengichayela kachana le. But ukuhamba kwami ekansili was to go and negotiate and say, hey, badala, into le iyasigamula kakhulu. Ihloka leni le likhulu kakhulu. So I wanted ukuthi at least bazise ukuthi imali le inkulu kakhulu abayichajayo. Ngoba akula muntu uhola imali lezi abazibizayo. So ngathi sempendukile endlini adlala phansi lathi no lapha kubulawayo kulamanye ama-businessmen kulabami abanye engikhulumisana nabo bana ngizwe ukuthi bathini lapho. That's when I realized no wonke umuntu uyakhala ngiqala njengami, and we started talking and putting these ideas together. These are the same ideas esayenza ukuthi kube le i-document ethiwa i-petition ukuthi sihambe layo e-council sibanikeze i-document leyo ilama-grievances njalo futhi ilama-answers ama-interventions. Ababuyanga umeya kabuyanga u-town clerk kodwa bathumezile u-Mrs. Nesisa uye wabuya wazoyamukela ama-petition on their behalf.
Bebebaningi yini abantu abakade betshengisela ohambe labo njalo bekungobani?
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why today, as long as God, we have been communicating as business people. I think I can't have numbers because I was the main person to speak, so this was very welcome development from the business community, from the residents.
Lo ngumsomabhizimusi uMnumzana Farai Manganda wakobulawayo obeqoxa ukutshengisela kwalamhla isikhulumele sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukuthi ngempela bamukele isikhalazo sabakade basilethe izakhamizi njalo akukho okuningi okungachasisa ngaloludaba daba bengakacubunguli.
Sanibonani badaleli, igama lami nguNesisa Mpofu, Corporate Communications Manager edolobheni lakobulawayo ngingusomlomo. Idolobho liyamukele izikhalazo zezakhamizi ekade zilotshwe phansi. Ugwalo lolu khona sizaluhluza sikhangele ukuthi izakhamizi zifunani. Okwakathesi i-document sitholakele. Siyabonga.
Lo ke unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakobulawayo. Abebandla le-National Constitutional Assembly, NCA, bathi bazamangalela emthethwandaba ikomishini eyolawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, IZEC, bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu wabike ukuba abafuna ukuncintisa esikhundleni sokuba ngumongameli bazakhokha inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika, $20,000, isuka kunkulungwane eyodwa, $1,000, eyomnyaka ka-2018. Amalunga edale lephalamende bazamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola emelika, $1,000, isuka kumadola angamashumi amahlanu, $50. Ukukhweza kwalimbadalo kuchazwa ngabaningi njengenyathelo eliphambana lomthetho welizwe okuyisisekelo sombuso welizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umkhokeli we-NCA njalo eyingcitshi kwezemthetho yesisekelo sombuso welizwe uMnumzana Lavimpo Maduku uveze ukuba ibandla lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuba kwehliswe intengo yokukhankasa ukhetho luka-2023. Umsekeli we-NCA unkosikazi Ingane Mkandla uthi abasoze bagoqe izandla beyekele uhulumende ezenzela umathanda ngalolu khetho.
Mina ngokubona kwami amafizi ezeki lawa angani axosha abanye abantu because iZANU PF we've got izimali isebenzisa ama-government coffers ukuthi bathathe izimali. Amaphathi la ama-oppositions imali zakhona lezi bayabe ngelazo ziyabe zingekho, so ukutshengisela ukuthi amanye amaphathi azehle ukungena ekukhontesteni ngokuthi babedlule izimali zakhona. Upresident angangena but as you go down the hierarchy yakhona kuyayigcina isehlula imali yakhona ukuthi bayithole ukuthi ba-register. So izeki just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi ariviwe, ahlalele phansi ariviwe. Wayefuze ukudila ngakuthiwa kule nto emangalisa yenziwayo.
Uqhubeke esithi akulasizathu sokuba uhulumende akhweze lezi mali esithi kumele kukhweze inani labantu ababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota kuluhlu olwe-voters roll, hathi inhlawulo yokuncintisa kukhetho.
Asoma fees are right. And why they say abantu babhadale ngama-US dollar khona kule bhondi yeZimbabwe, abasebenzise iZimbabwe bhondi naleyo ibe yiyo ebhadalayo bafinal imali ye-US dollar. Abantu bakhona kula muntu ohola phela i-US dollar la, sihola ibhondi yeZimbabwe. So kusese njimali ya Zimbabwe kwa election ya kona nyalapa ya Zimbabwe. So yumbono amina lukuta hai izegi ifungu kipa bantu emzalwe ni wogu election. Isale yona. Wazuna iya fina uhu wina. Ifungu kutia na kutu wini. Babu mtu wanya ama oppositions pati angangena. Baza siwa. Kambu election. So, kwe tingile na jizu kutu. Keep it out of the game.
Ugoto iwa andale Citizens Coalition for Change liti. Loba nje, linga fumilande ukweza uwe mali. Lienelisa ukubuthanisa imali. Lisiti izeki kumele yehlise imali. Loko kuchiwe isikhulumeli sebandla leli. Umnumzana Gift Ostalo Siziba.
Sibona ngani kuyinkinga ukubana ke kufakwe abantu kwezombangazwe ngendaba yokubana lo le mali lokala. Njengokukhuluma kwabantu abatshiyeneyo ukubana ke sikhangelele ukubana imali kufanele ukuthi ke ibe yimali ekwanisa ukutholakala ngoZulu suka that singamisi ilungelo labantu ukubana ke becontest. So thina asisoze saba le nkinga ukubana ke sibhadale imali yabifunakala ngenxa yokubana ke na sifunda kwa uhulumende njalo silamalungiselelo lethu alungisafhlanganisela indaba yokubana sibe silabantu abasekela ibandla njalo sibe lezimali esifunakala ukubana siye contesta ngoba kuzafunakala ukuthenga irigalia kuzafunakala konke. So siyabe silama budget njengabantu abaprepared njalo abalungiselela ukubana bekhona uhulumende. Kodwa ke singabantu abaphakamisa umthetho, singabantu ukuthiwa we are pro the constitution. So umthetho welizwe uyavumela ubani nobani olabantu abamsekelayo ukubana ke engene ke esikhundleni sokuba kukanso noma ephalamenti noba uba umongameli welizwe.
Incitshi bezombusazwe umnumzana Chenesani Ndunga kwa uthi linhlawulo ikhuphule kakhulu, ngakho ke kumele kudingwe indlela engcono yokunqabela ukuba kungabi nguye wonke umuntu oncintisayo.
Lolu lunzima ngenxa yokuthi khona njengokutsho kwamaduku izeki ayilamandla yokuvuka iphonga ucabanga ukuthi imali engakayo efunakalayo owaqala. Okwesibili, kumele sinanzelele ukuthi ma sithi universal franchise sithi lilungile labantu abaningi ukuvota lokuvotela. So izimali zingaba zimali ezinkulu loma i-economy yethu enzima kangaka azitholakali lezi zimali. Kwenza ukuthi at the end of the day SD democracy ibe into esikhanywe entanyeni.
Ngomnyaka ka-2018 eleZimbabwe laba labantu abafika amashumi amabili lambili 22 abancithisa ukhetho lokudinga umongameli, kodwa abantu abathola amavoti akhanyayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owe ZANU-PF lo mnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela i-MDC Alliance. Izeki ithe isethula lombiko wokukhuphula imbadalo ngolwesihlanu kayizange icace, kodwa ithe ibuzwa yi-Studio 7 namhlanje ithe izakwethula umbiko ogcweleyo ensukwini ezilandelayo ichasisa ukuba kungani ikhuphulela imbadalo yokuncintisa kukhetho ngesilinganiso esikhulu kangaka. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sisedabeni lunye, bayakhala abaningi ngokukhutshulwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe. Kodwa kube labanye abancoma izeki ngokukhuphula imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli besithi bese kungena abantu abangaqedakaliyo. Umnumzana Ndiweni yingcwethi yecubungula ezombusazwe, yena-ke ngomunye osekela okunye okwenziwe yizeki.
Ngikhalisela kumali yama-MPs eyiyo engani angivumelani layo, ngibona iningi kakhulu. Sikhangelele abasakhulayo lokuthi abantu abaningi nje balotshwana abantu abangahlanganisa imali engako. Kukhona imali enela ukusithenga imoto ehamba ngamavivi. Bangaka abantu abangayenisi bathenga imoto ngemali enjalo. Kumele yehliswe. Sikhangelele ontanga, sikhangelele abantu abasezigabeni ezisemaceleni, ezigabeni zemaphandleni. Abantu abaningi ubamba yona $1,000. Even when ibe kusengxenye kumbe ehlise embijana. Yona eyama-councillors lama-senator layo ingani phezulu kudlala mbijana. Bele balushana abantu abangabambi imali engaka. So umnakalo bangibona ngani kuzadimba abantu abaningi abangabambi imali ngesandla kodwa abalobukhuphi. So kungani kuthiwa sokwenzela labo abale mali kuphela. Hhayi kuba ngumongameli
indawo yokuthi hhayi. Kulapho kade ufuna ukungena khona khonapho ukuthi ubona njani eka mongameli?
Ngibona ngani fanele ngoba nxa uza kokhela ibizwe lonke singaswela abantu abangakuxhasa ukuthi uraise i-20,000 uza kokhela ibizwe lonke jikelele. Hayi, ngibona ngani mina iphose ibe naneno nxa sikhangele izinga lesikhundla sika mongameli. Ngibona ngani inganeno singathi phezulu, kodwa ke ngibona ngani inganeno. Yikho ngishilo phambilini ukuthi indawo nxa izwe lonke kumele wenelise ukuthi ube labangane kumbe abasekeli abangakuphosela imali enelise ukuthi ukhonte sibongupresident 10,000 ngifana ngani kimi ngangila nkinga layo kangako. Kodwa njengoba ngishilo enginenkinga layo ile yabo-MP, hhayi liyana sibili.
Asithi umdlandla ufuna ukuba umongameli uyazithengisela nje khona ngale emkambo emagogoba, uthengisa amafutha okugcoba inwele, uthengisa imbambayela lokunye, ngifuna ukuba ngumongameli, angenza njani ngakhona?
Ngiyavuma ukuthi angeke ngiyenelise lami nginje, kodwa ngomnakano wami ngicabanga ukuthi isikhundla sikamongameli, yes, wonke umuntu ulelungelo lokuthi aphathe kwezokhetho nxa efuna incintise abe nguye, kodwa sigcina sesiba lama labaphatheka abaningi. Of course i-democracy mbe yiyo umbuso wabantu wakhona, kodwa uthole ukuthi sekulabantu abafika 50 abafuna ukuba ngumongameli. So kungani sokuyinto engani yadlalwa ngombono wami, kodwa ngicabanga ukuthi hayi, isikhundla sikamongameli asisitshiyeleni, asisitshiyeni sinjalo. Nxa ukuthi abantu bafuna ukuthi bamphathise, ngibona ngani amavenda eZimbabwe they are over 5 million. Nxa befuna ibe ngumongameli bangayi-raise 20,000 bengincedisa ngiphatheke ngicindise ekhethweni.
Mnumzana Mdlala, ingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandazani Moyo olandela ezombusazwe.
Kuqakathekile Dube ukuthi ma ufuna ukuba ngumongameli welizwe u-afforde ube nemali yokuthi uyazigcina, wena uyagcina ifamily yakho ukwenzela ukuthi ma usisiyangena le ungaveli ube ngumntwana oqala ngokuthuthukisa isikhwama sakhe. So ma ungalayi 20,000 angeke ube ngumongameli welizwe, and nathi ngeke size sikuvotele kahle kahle ngoba asikho isidingo sokuvotela umuntu ongela ngitsho 20,000. So i-leadership iqalisa from a family level. You must afford ilokuzeni 20,000, you must have amanye ama-businesses awesiwabona, sibe track record yokuthi lo muntu uwenzeni empilweni okwenza ukuthi si-trust ilizwe lonke ngaye ngobukhokheli belizwe lonke sinikeze. Njalo ama-president iningi labo basponsor i-political party. So ma urana kumbe ukhokhela i-political party kumbe ibandla lombusazwe elingakhoni ukukubhadalela i-20,000, okutsho lelo bandla lizaba yi-problem elizweni, lizathatha imali yonke kalikhoni ukuthi lizigcine lona ngokwalo, kalikhoni ukuthi li-afford 20,000 not to talk of ukuthi likhampeni kumbe ukukhankasa ilizwe lonke jikelele. So ngamafishane kangilayo inkinga ngemali le esifakwe kupresident yethi, hayi abapresident kabayibhadali le mali passports.
Nxa sisikhangela ke ubukhansela lobu MP uba lilunga ledala lephalamende, ungatheni ngembadalo yankhona?
Ukuba lilunga ledala lephalamende lokuba ngukhansela kusuka kube nzima kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi kungene intsha lapho babaduwe, abantu abangaze basebenze, abantu abaphuma ezikolweni, abantu abalolwazi njalo abasesele energy. So angeke siexpecte ukuthi bona labo bantu bebe sebele mali yokuthi barane yokuthi babhadale $1,000, imali enengi kakhulu, imali ethenga imoto phela leyo, imali ethenga izinkomo, imali ethenga imali engaqala ibusiness kahle kahle. So ngicabanga ukuthi lapho izeki kumele ivakathe kuma policies wayo ibone ukuthi hayi lokhu iyehlise kancane, kayehle kancane kwenzela ukuthi labo ababuya emafamilini aphuwa kumbe laba abaswelayo bakhona ukuthi bayenelise bengene. Ngoba ukuswela kakusikho ukuthi kawulawo umqondo wokukhokhela kumbe kawulaso isipho sokutshintsha izinto emphakathini. Sinabantu abaphuwa abangakhona ukuzithengela ukudla namhlanje, kodwa uma singabanikeza umbuso wekhansil yakoBulawayo kungaba lotshintsho. Bona labo bantu babantu esibadingayo, babantu esibameleyo. So izeki manje sibabhalela ngaphandle ngokukhuphu lesikwenza intengo, abantu ngeke besakhona ukuthi ba-afforde ukuthi bangene edale lephalamende, not to talk of ukuthi bakwanise ukukhankasa. Remember basazokhankasa futhi bancenge amavoti. So zimali zonke lezi zifunakalayo kumele izeki ikubhekisise khonoko, njalo ibe lozwelo ukuthi sinikeze intsha nabomama abangaze basebenza baba-independent kakhuluma omama abangamazakhela ngesiNdebele kumbe abashonelwa ngamadoda, yibo abantu esifuna manje babuse ilizwe bakhokhele endaweni zasemphakathini, ngoba yibo abantu aba-understandayo ama-problems abhekwa ngumphakathi.
Pho abantu kumele benzeni ngakhona?
Abantu kufuze kube le ngxoxo. Kahle kahle ngithanda ukunxusa iParliament Dube. IParliament kumele ipetitione iZeki, itshele iZeki ukuthi hayi iZeki siyakuvuma lokho kaPresident, kodwa asibhekele abancane.
Lo ke umnumzana Thandazani Moyo, omunye wabalandela ezombusazwe, limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa. Live talk lamhlanje sikhangela inyathelo lekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC lokukhuphula imbadalo kumele ikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni, adinge usizo kusaselesikhathi kwabezempilakahle ngoba ikhona imfundiso yokondla umntwana olalesi simo. Kulokukholelwa ekuthini uloyiwe kumbe akalangqondo epheleleyo. Intethelo izindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ekhangele abaphila nalesi simo e-Autism Organization Zimbabwe bathi imfundiso lemikhankaso yolwazi ngaso isisabalala emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe. Unkosikazi Abigail Mija ophethe imisebenzi yokufundisa abantwana abalalesi simo kulinhlanganiso othi limfundiso igoqela ukubafundisa imisebenzi yezandla engabaphathisa empilweni yansuku zonke, ngoba iningi labo lisiba lenkinga yokuzinakekela.
Angosha pamba iroro bese yakutomuka
nganyiza kukhula eze abe leminyaka engamachumi amabili elokho egqoka amapamba.
Unkosikazi Marilyn White oyi therapist ekhangelana labantwana abale autism othi ngaphandle kwalokho ukufundiswa kwabo kukhokela okufana lokulungisa lokho lalokho ya endlini, ukuthunga, ukuhlabela, ngitsho lokukhuluma.
Vamwe vachakagonekana kumhanya kuita fiziyo, vamwe vachakagonekana kutaura.
Abanye abanelisi ukugijima, abanye abanelisi ngitsho lokukhuluma. So silendlela ezithile zokubafundisa.
Unkosikazi Edna Tembo ololwazi phezu kwabantwana abanje uthi ngabantwana abangafuni ukuphazamiswa kundlela abaphila ngayo.
Kuti umukweshe mazino chai kwa anochika, vana vedo ava vanochika zvekucherwa musoro, vanozeza kuti misoro yavo ibatwe.
Vaisava kukupa, avanye avafuni ukugelwa inwele zavo, kudinge ukufundiswa ukuba vemukele konke lokhu empilweni.
Uthi lokhu kugcina kunzimela abazali labanye nje abantu, ngoba abanye abantwana abanje bezonda masinyane nje kodwa besenelisa ukwenza okunengi okufana lokuhlabela, ukugijima, i-art lokunye bengafundiswa ku-rehabilitation yawo.
Kasi hatingogumire pa-rehabilitation chete, tine machiremba tinoshanda nawo.
Asenzi i-rehabilitation kuphela kodwa silabo dokotela ababahlolayo ukuze bethole uncedo oludingakalayo.
Unkosikazi Tendai Helen Mutambara uthi abazali abagcina abantwana babo ezindlini bengelalwazi lokubakhulisa beyabe bezaphazamisa, njalo belahlekelwe lithuba lokuba abantwana babo laba besebenzise izipho abalazo ngokugcweleyo empilweni, ethi kunjalo bayajabula ukuba uzulu kweZimbabwe sesamukela ukudinga ulwazi kunye loncedo olukhona.
We only have, out of 38 children, only 2 who are day scholars. You can imagine.
Lesi simo siviva sitholakala kubantu ababunani lokukodwa kusiya kokubili ekhulwini yabantu bonke emhlabeni jikelele. Kuzwekazi le-Africa, abazali bagcina befihla abantu babo, abanye bethathwa njengabantu abanesinyama, i-case, kumbe njalo bengabe-ke beloyiwe, kumbe bengelangqondo ezipheleleyo, kumbe ukuba ngabantwana abagangileyo, kanti kungayisikho, kuyisimo nje esilungisisekayo umntana asikhulele kuhle. Abantwana abale autism bavame ukubonakala ngezitshengiselo ezifana lokugijigijima lokwenza lokhula lokuya esikuthi hyperactivity. Bephuza ukukhuluma, bephuza njalo ukuhamba kulinganiswa nabanye abalingana labo. Besiba lodubo njalo lokulala ke ngezikhathi zokulala, abanye njalo belomkhuba wokuzilimaza okumele abazali bengakubona bethole uncedo losizo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abohlangothi olubona ngezemapension ole National Social Security Authority NASA bathi sobe ngezelele inhlawulo epension kusukela mhla ka 1 Ncwabakazi ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i50% kuhlelo ole pension and other benefits langamashumi phose amane 39% ehlelweni lwe accident prevention and workers compensation scheme. INASA ibuye yathi isizabe ihlolisisa inhlawulo yepension leyi ngenyanga ngenyanga ukuze kuncede ukuthini abantu bathole imali ehambelana lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. INASA ibuye yathi njalo isile ndawo lapho okwelatshwa khona abakupension kungela mbadalo emadolobheni agoqela iHarare, Bulawayo, Mutare laseGweru ezinyangeni ezilandelayo. Noma kulabanye abakwemukele ngenjabulo lokho, abanye bathi isilinganiso esengezwe ngaso sincane kakhulu. UGena Gumede Saidi weStudio 7 uthole ithuba lokuxoxa lezinye uthole iqhupha lokuxoxa lomqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust, uSenator Gideon Shoko.
So, in short, uyabona ukuthi khona mfana ukuthi ngibhadale amagetsi la ngoba ngihlala edrobheni, mfana ukuthi ngibhadale amanzi. Engingakutshela khona ukuthi khona ipension yami ifanele ukuthi ibe above i-PDL, i-poverty that I'm lying, ukuthi ngiphile khona pha koBulawayo. Otherwise, even umuntu ese-reserve is worse than me. Uyakwazi, kuye kuyamangalisa abantu abasema-reserve, thina sasithi hayi bangcono. Labana they are worse, ngoba izinto zidura worse khona le ma-reserve.
Ngokutsho kwenu litho ukuthi akusizi ukuthi leyo mali yengezelelwe, kwenziweni ke?
Yikukhuluma nje ama-figures angasebenzi ngoba imali yakhona akulalutho. Yikho engingakutshela khona nxa sikhuluma ngopension. Opension abayahlupheka mama. Kule opension abasetsholotsho, opentena abasenkayi, opentena abase eplum trees ngale kondolwane, bafanele ukuthi bayithathe ipentini yabo eplum tree kumbe abecholocho bahambe bayithatha ewange kumbe babuye ngapha koBulawayo. Bebuya ngapha koBulawayo bafanele ukuthi bakati ibhasi. Ibhasi leyo iyadura ukudlula ipentini yakhe. So akula lutho makumele. Ukukhuluma nje azikwazi ukuthi siphila ngani. Anti yakwazi kudala sasiphila ngoba lina abantwana lalisikhangela, manje kathesi even labantwana bakhona kabasebenzi. So akula ubaba kumbe imbuli abadala abathi bona abantwana bazasithengela ngoba kabasebenzi. Abantu abagcina ukusebenza yithi.
USenator Gideon Shoko, umqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust, exoxa loGaina Gumede Saidi ekoBulawayo ecingweni. Singakalugqibiki uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela ezinye izakhamizi zakoBulawayo. Lamhla ziyezifole zaya nikeza ikhansili isikhalazo sokuthi kwehliswe imbadalo yokupaka izimota enzekini yedolobho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.